eNdebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walomukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 13 Nhlangula 2023 ngokifstube. Endabeni zethu lamhlanje.
MP abhadale 1,000 US. Isukaphi imali enengekanga because iZimbabwe ayinama industry. IZimbabwe industry ikhona ngekuthengisa i-airtime, yekuthengisa imbhida, yekufuya inkukhu. So isukaphi i-$20,000 for presidential heads. And i-constitution yelizwe lethu ayivumeli ukuthi ama-opposition afandwe namanye ama-organizations angaphandle.
Amalunga edala lephalamende abebandla eliphikisayo le-CCC athi leli dale kumele liphange ukuhluzisisa udaba lokwehliswa kwembadalo ekhangelelwe ukukhitshwa ngabafisa ukuncintisa ukhetho oluzayo.
Namhla sikhona lapha eGwabalanda sibuthene singabantu abaphila nesikhumba se-albinism. Ngakho ke siyanikeza amafutha namhla i-sunscreen lotion for free kungela mbadalo.
ELeZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla kunanzwa usuku lwabantu abaphila lesimo sejwabu elitshiswa lilanga ese-albinism olo World Albinism Day. Wayengumongameli wakwelemelika uMnumzana Donald Trump wethiswa ngamacala afika phose angama-47 ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eFlorida namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga edala lephalamende abebandla eliphikisayo le-CCC athi leli dala kumele liphange ukuhluzisisa ugwalo olulotshwe yikomiti ye-Parliamentary Legal Committee olukhuthaza ukwehliswa kwembadalo okumele ikhokhwe ngabafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lwelizwe oluzaqhutshwa lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho ukuza nesikhathi amabandla aphikisayo esithi inhlawulo yabafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lwelizwe iningi kakhulu, ngakho-ke ayisoze yeneliswe ngabaningi phansi kwesinqumo esesithathwa instrument 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokuthi ngomongameli kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola emelika 20,000 kuthi labo abafisa ukuba ngamalunga edale lephalamende bazamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola emelika $1,000. Inkuthazo kabithi le igcizelwe ngummeli wangecentral kuleli dale uMnumzana Daniel Molokeli, yena othi imali le iphezulu kakhulu.
Namuhla kudale lasephalamende eZimbabwe omhlonitshwa uTendai Biti Harare East uyenze lokho okuthiwa yi-point of national interest, ecela ukuthini iParliament of Zimbabwe ikhangele udaba impumela evela e-constitutional court esingathi sahlulela se-constitutional court esenzakale ngolwesihlanu, lapho i-constitutional court yaseZimbabwe ithe yona lokho kade kucelwa iZimbabwe Electoral Commission kulabo abafisa ukukhankasa esingathi ngesilungu ama-candidates kumele babhadale izimali.
Lokhu kusekelwe ngummeli weBinga North ejayele ephalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda esithi imali le yenza kube lobandlululo kwezombusazwe.
Ukuthi iParliamentary Legal Committee ihlezi izolo, siyayazi impumela yabo kodwa sikayikhiphi ngenxa yokuthi sisafuna ukuthi ibuye izokhitshwa-ke phakathi kwedale le-Parliament. Bese kusiba-ke isikhathi sokubana abameli babantu abangameli abale mali kuphela kodwa abamela umuntu wonke bayenze ukuthi umthetho lwana kube umthetho wabo umuntu wonke.
Kodwa umphathi ntambo wezomthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi limali izakwenza ukuba abantu abafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abazimiseleyo ngokupheleleyo.
I think by now they've sorted it out. What transpired was very simple. When the statutory instrument was issued, the normal procedure is it becomes operational. But Parliament, through the Parliamentary Legal Committee, must sit and look at it to scrutinize whether it's constitutional, it complies with our laws. But before they did that, somebody went to court So, counsel to Parliament, our lawyers for Parliament, as well as they indicated that, in fact, Parliament indicated that they can't proceed because the matter is before the court.
The Parliament is good to see the local. Ngomthetho iParliamente isebenzisa iParliamentary Legal Committee kumele ikhangele ukuba lokhu kusemthethweni na. Bengakenzi lokhu, omunye umuntu waya edale lomthethondaba. Bebemise ukuba udaba lolu belisemthethondaba, ukutsho uZiyambi Ziyambi. Kodwa umnumzana Herbert Jamuka ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli phansi kwebandla le-People's Unity Party, PAP, uthi linhlawulo izakwenza ezombuzazwe zithinyelelwe ngabale mali kuphela.
MP abhadale 1,000 US. Isukaphi imali engengekangaka? Because iZimbabwe ayinama-industry. IZimbabwe i-industry ikhona ngekuthengisa i-airtime, yekuthengisa imbhida, yekufuya inkukhu. So isukaphi i-$20,000 for presidential head? And i-constitution yelizwe lethu ayivumeli ukuthi ama-opposition afandwe namanye ama-organizations angaphansi.
Lokhu kuza ngesikhathi umthethondaba we-constitutional court unikeze idayi leparlamente umhlaka 15 Hlangula ukuba lihluzisise udaba lwenhlawulo le ekhanya engasoze yeneliswe ngabaningi abanesifiso sokuncintisa kukhetho lwalonyaka lokudinga amakhansila amalunga edayi leparlamente lomongameli welizwe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umnumzana Divine Hobe ofuna ukuncintisa kukhetho waphanika udaba lolu emthethondaba esithi imali leyi iningi kakhulu. Idale leparlamente likhangelele ukupha umbono walo ngemva kokuba ugwalo lwe-PLC committee solubekwe phambi kwedale ukuba litsho ukuba imali lezi zehlise na noba hatshi. Ukhetho lweZimbabwe lukhangele ukwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Amabandla onke aseqalile ukukhankasela ukudinga usekelo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimnomelozi Ndlovu.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe namuhla kunanzwa usuku lwabantu abaphila lesimo sejwabu elithiswa lilanga ese-albinism ele-World Albinism Day. Abaphila lesimo lesi bakhala ngenhlupho ababhekane lazo ezibalisa umkhuhlane wemvukuzane lokubandlululwa ngumphakathi, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kulenhlanganiso ezithile eziphathisa abantu abale-albinism elizweni abaphuma emulini eziswelayo ngokubapha usizo lwamafutha okuvikela ijwabu labo ekuthisweni lilanga okugcina kubangela umkhuhlane wemvukuzane. Iningi labo kuyadingeka njalo ukuthi bathole amangilazi ngoba bevame ukuhlaselwa imikhuhlane njalo yamehlo. Unkosazana Sharon Gumbi ophila le-albinism ongumqondisi we-Princess Safety Center Foundation eluveze kobulawayo uchasisa abakwenzileyo ukunanza ilanga le-albinism day.
Namhla sikhona lapha eGwabalanda sibuthene singabantu abaphila lesikhumba se-albinism. Ngakho ke siyanikeza amafutha namhla i-sunscreen lotion for free kungela mbadalo. I-sunscreen lotion le iprovide kithi yinkampani okuthiwa yi-Zimplats. I-Zimplats sinikile lathi mahara. Ngakho siyanikeza namuhla wonke umuntu ophila le-albinism for free.
Unkosazana Yolanda Mpofu olomntwana ophila le-albinism uthi ingane yakhe iyabandlululwa.
Anganakumswanana kahle nje ukuthi babe sithi hey mntwana lo ngundofa, he walala lakondofa. So vele nje kwaba lo nganitha hayi, so umuntu vele ungceda ngisisi wami vele, even lo muntu obengimzelelayo vele wahle wangisacati. So vele umntwana wahle waba ngumntwana kagugu, ngincediswa ngisisi wami isikhathi esiningi nobengceda la ngamafutha nalawo afunakalayo ngokuthenga njani bangabi lezilondo. So khathi singiyathaba nje ngiba ngithe ngibona vele yami kugroupu nje befakile ukuthi sesilo hlelo abangasincedisa ngalo. Hayi nami ngithabile ngathi wona ngifika, hayi sengibonile sibili ukuthi ngathi abantu laba ngabantu abamukelekayo abakhangelelwa kahle ngabanye abantu.
Unkosikazi Caroline Gwinda oleminyaka engu-41 ubonga isipho samakha avikela ukutshiswa lilanga phecelezi i-sunscreen.
Amafutha lawa bengivele ngiwathola, so ayasinceda like for ilanga nxa ilanga litshisa prevent ukuthi singabanjwa yi-cancer. Kuyasinceda ngoba ilanga lichisa kakhulu singagcoba i sunscreen ngoba ngoba wona ngwawo amafutha lawo they are very expensive so must wathola so kuyasiza ayachiyana because ninda wathola ama $10 $15 kusiya ngama SPF because kulama SPF 10 SPF 30 SPF 50 so the higher the SPF yikho akusiza ngayo and higher the SPF the more expensive
unkosikazi Mary Ndiweni wase Harrisville othole amafutha uthi isimo sealbanism alaso sizadala imvukuzane yesikhumba
yimi ngama balabala embaleni lasengalweni lasendanyeni bathi khona it's caused by the UV light ngibese ngahamba emadokoteleni bathatha wonke ama tests bathi it's going to lead into skin cancer nxa sekuphume kakhulu kubuhlungu kubuhlungu akulumi but kubuhlungu iskin siba buhlungu sibili I wouldn't know my case. I need something very soft. So that is, I was just using Vaseline. I've tried all amafutha kwangehlula. Ngiyathaba sengifuna ukuya ngeke ngikontinue ngayina le. I've been looking searching for this for a long time. So nte ngubona ku group ingathi no matter ngikhatshana ngizafika kuphela.
Inani labantu abaphila le albinism eZimbabwe izinkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa 70,000 kuthi emhlabeni jikelele oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezilichumi lasikhombisa 1 in 17,000 elalesi simo. Abehlanganiso ezilwela amalungelo abaphila le albinism bacela ukuba imuli zingabandlululi abantwana ikakhulu abazalwa belalesi simo kodwa babasize ezimulini ngokubatholisa impahla ezibavikela elangeni ezinjengengwani, amangilazi, amafutha okugcoba ama sunscreen njalo bengabavimbi ukuya esikolo. Nyaka usuku olwe World Albinism Day luhamba phansi kwendikimba ethi Inclusion in Strength. Ngimele umsakazo we Studio 7 kobulawayo eluveve ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulesizalwane seZimbabwe esimiswe emthethwandaba kwele South Africa namhla ngecala lokuncedisa ukubaleka ejele komdlenguli lombulali owaziwa kakhulu kwele South Africa uThabo Bester kubika uThuso Khumalo.
Eveza oweZimbabwe lo emthethwandaba kamanje eBloemfontein esabelweni seFree State umtshutshisi uthe wetheswa icala lokuncedisa uThabo Bester ukubaleka ejele. Umthethwandaba uzwe ukuthi uZanda Moyo oleminyaka engamashumi amathathu lanye 31 wadala amacala amane ekubalekeni kukaBester ejele. Isikhulume seviyo labathutshisi esabelweni seFree State, iNational Prosecuting Authority, umnumzana Peladi Shuping, uchazele abezindaba ngamacala abhekane lomoyo.
Well, at the moment he's facing four charges.
Wetheswa icala lobuqili elokuncedisa isibotshwa ukubaleka ijele elokugcina isibotshwa lelokubamba isidumbu ngendlela engekho emthethweni.
And the last one, assisting an inmate to escape from lawful custody.
Obona ukuqoqa wenhlelo zehlanganiswa esisonke People's Forum efuna ukuxothwe abaselizweni ngokungekho emthethweni umnumzana Freeman Bengu uthe yikho abahlala bekutsho ukuthi bunengi ubugangi obudalwa ngabantu bokuza.
Indaba yama foreigners, illegal foreigners especially in South Africa commit a crime. Hayi lezi zinto sesizijwayele thina sesiyabheka nje siyazi ukuthi you know most of ama crimes ama gruesome la South African into singakaze sizibone. Sizibona from ama illegal foreigners. Ama Zimbabweans aku number 1 and unfortunately khona nalo ama Zimbabweans alright but then asayiboni kanjalo thina sesibona ukuthi wonke ama Zimbabwean mawuze la South Africa azowenza crime azokhomitha anyway indlela ukuthi bangenza imali ngayo.
Loba kungakaziwa ukuthi umoyo ulecala kumbe hathi izalwane zeZimbabwe sezisole kakhulu labo abafika kuleli baqale ukudala amacala. Isizalwane seZimbabwe njalo eyisiphatha amandla sebandla lePAM umnumzana Cosmas Ncube uthi lokhu yikho okwenza bonke abeZimbabwe babonakale njengezigangi.
Siyaxwayisa kakhulu abantwana labafowethu bonke nje abakwamthwakazi ukuthi bengazitholi sebethinteka endaweni eziningi ezingcolisa ibizo likamthwakazi ezingcolisa ubuntu bethu ibuchapha bamantu bakithi. sizitholi sesingenele endaweni eziningi. Abanye abantu abakwazi ukucabanga bathi ubugangi lobugebengu obenziwa ngabantu bakithi siyisigebenga sonke.
Uthabo Bester wagwetshelwa udili kajene ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula abesifazana ababili wabulala oyedwa. Waziwa ngokuthi i-Facebook rapist. Njengoba abesifazane laba labanye azama ukubadlwengula nokubabulala, wayebakhombisa enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Facebook. Ngesikhathi baleka ejele emangawungu esabelweni se-Free State, wachiyachise isidumbu eselini lakhe okwenza iziphathamandla zakholwa ukuthi uzibulele ngokuzitshisa. Kodwa ke kugcine kuvela ukuthi uBester okukhanya ubelezimali eziningi ufumbatise abantu abaningi kakhulu okwenza kwabalula ukuthi eyisibotshwa alethelwe isidumbu eselini lakhe asitshise aphume ahambe. Intombi yakhe ongudokotela uNandipha Magudumana wetheswa icala lokudlala indima enkulu ekuqoqeni lokuletha isidumbu esatshiswayo. Abomthetho bacina befumana ukuthi isidumbu esatshiswayo ngesikamnumzana Kahleko Bereng Mpolo, yena olemuli esisidla amahabulo isithi waqala wabulawa laye ukuze isidumbu sakhe siyetshiswa ejele. UBester lentombi yakhe baze bayabanjwa sebeseTanzania, osekwenze kwabotshwa abantu abaphose bafike ichumi abathinteka ekufohleni kwakhe kukoqela loweZimbabwe no. Umoyo utshela umthethwandaba ukuthi uzakhuluma lemuli yakhe ngodaba lokudinga igqweta elizamela kule cala. Umantshi uthembisile ukuthi nxa ezephenduka ukuvela emthethwandaba kuzabe sekulomtoliki wesiNdebele. Ministry 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Sizwe ezwela kwamanye amazwe, owayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump wethiswa amacala afika phose ama-47 kukhangelelwe kumiswa emthethwandaba eFlorida namuhla. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba wethiswa amacala okuphatha ongekho emthethweni amaphepha kahulumende ayimfihlo esesukile esikhundleni sikamongameli. Amaphepha la akuqela aveza ukusetshenziswa kwezikhali zenyuklia kanye lokuhlasela ele-Iran lokunye. Wethiswa njalo lamacala okuqamba amanga kulandela ukwala kwakhe ukuba kulamaphepha ayimfihlo emzini wakhe. UTrump wahambisa amanye amaphepha engakayithiswa amacala la emapholiseni ensita i-FBI. Ukhangelwe ukuba uzaphika amacala awetheswayo. Ubotshwa kwakhe sokuzondise abalandeli bakhe abathi ubotshelwa ukuthi ufisa ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademokrasi abanye bathi uTrump ugangile ngakho ke kumele abotshwe. Uzihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi Rafael Mthombeni ohlala eDallas, Texas.
Sekufikile sibili ukuthi kusesiya sibili ukuthi ayethonisiswa. Lokho besingathi siwumelele kodwa singakwazi ukuthi kuzani.
Kuyini okwenza utsho njalo?
Ukuthi ngitsho njalo ukuthi kwabonakala khonalaphana nxa abomthetho laba be-FBI bemhlasela laphana eMenoloka bethola amaphepha lana afihlakeleyo. Kwahle kwakhanya ukuthi hayi lapha kuzaba necala.
Abakubandla lama-Republicans bathi ukubotshwa kwakhe kungani akuhambi kahle, bathi kungazani ke umongameli Joseph Biden wenza lokho senzela ukuthi anqobe ukhetho oluzayo. Kungakunjalo?
Hayi, silo qiniso lonelo. Angikholwa ukuthi liqiniso lelo. Bayavala nje into abayibonayo labo ukuthi iphambaniseki. Ungalalela kuhle nxa bekhuluma lowo ndoda upha. Ukhuluma into sibili esegcekeni ukuthi akukho lokho kungathi kuthiwa khona uTrump ufuna ukuvandezelwa ukuthi mhlawumbe angabe kuyini ukhetho kumbathini. Kulicala elisegcekeni nje elibonakalayo ukuthi amaphepha lana ubengafanelanga ukuthi abe lawo emzini wakhe.
Bekungele yini enye indlela engenziwa njengoba ubaba lo wayengumongameli welizwe ukuthi kuphela kupholiswe kulaba bama-Republicans abacabangele ukuthi kuziswa ngabomo lokho?
Nxa kungenziwa njalo kuyabe sokufitha ukuthi phela umthetho awusekho elizwe, ngoba kungenziwa ukuthi khona kupholiswe into eqinileyo esegcekeni ebonakalayo, ngoba bamzama izikhathi eziningi ukuthi bambalele, bamtshele, bamncenge ukuthi kawalethe amaphepha lana. Kazanga kwese. So okunye obezakwenza kuyini ngaphandle kokuthi basebenzise umthetho njengomthetho njengakhona lokhu. Mina ngokubona kwami ngibona ngathi akusizi ukuthi wenziwe ngathi kuphoziswa ama-Republicans endaweni okufanele ukuthi ikhangelwe njengento elidala.
Ye kodwa ubona njani udaba lolu luyaphela njani njengoba esethiswa amacala wonke la?
Udaba lolu luzaphela kodwa ke luzathatha isikhathanyanyana ngoba bazazama ukuthi ludonsa inyawo lungaze lohamba masinya bona ama-Republicans lama-lawyers akhe uTrump wenzela ukuthi nxa ewinile uba ngupresident anisebuye gqoka futhi isibhoko lesiyane sokuthi ekhanda lakhe esokuthi asathonisiswa kodwa-ke nxa eluzile luzaqhubekela phambili luzamngenisa enkantolo lo.
Umfundisi Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, kunapha eMelika. Abantu emaphandleni bathi bathwele nzima ngenxa yokuwa kwesipindo sedola leZimbabwe. Bathi kayisathengi lutho imali yakwaleZimbabwe. Uyakhala unkosikazi Nokuthula Adonsi ohlala esigabeni seAvoka eInsiza. Ngesikhathi idola leMelika lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilithumi lantathu, 13,000 Zimbabwe dollars, emkambo wensita namuhla.
Isimosibi kakhulu ngoba ireti yakho isiphezulu kokuserasi then akunakele i-RFGS ngathi amabhoni. Sokusebenza njerabisi lapho ikhona yileli isebenzayo sakuqhubeka avele nje ukuphila kwakhona yilesano kokuthi nje ingathi ukuthi sekuthingazi uhamba khona le makhaya ke laba ababilileyo sithona lathi ababilileyo kungathola nje kuyimali ithenga ukudla kuphela vele sebenzela ukudla khona kulezi nsuku
kuthi abasakwazi abakwenzayo eZimbabwe.
Ngiyadira okusirasi vele ziphela beli namuhla uyahamba uyothenga ulutho sathola kwenye-price and bokungani ama-price aphela kakhulu nentengo ye-r t g s kumbe i-bol but akusasani akusenzalo but esizini leli esinto sezidura kakhulu esibili ngoba i-cooking oil layo sibelayisala ngeni bangayisishike kuma-$5 something aku vele into sezidura sibile kuzayo bengibuza nje omunye eshopu lakanjani ukuthi ngithenge nge-r t g s lampeli isoko nanxa ukuthi ngithenga ng-r t g s i-5 kgs are 98,000 ukuthi isanti ithenge i-5 kgs yebhuku i-10 kgs yebhuku manje.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Jeffrey Juma ohlala eJimila eTholojo.
Into engikhuluma ngayo ngomumo nje esiphakathi kwawo kalokhu idola leZimbabwe nje lisiwa kangaka akusaziwa lokuthi abantu bazaphila kanjani futhi wese indaba le tshwelo sesihlezi kiyo ibhondi vele kalikaze lisebenzi. Hhayi abantu sithwele nzima abantu sithwele nzima abantu siyehluleka lokuthi vele sakwenzani. Isinkwa sikhwelile isinkwa isiyi-15,000 bhondi RTGS abantu babelimileyo ukuzimbambayela khonokho yikho nje abantu bavuka benatha ngokutiya abanye abalapho kodwa ongelakho ke kumntu edanele esinkweni esivele singekho ludubo silo luvele siphakathi kwalo. Lokuyafanana nje lokuthi nje ugqokise umuntu isaka umbophe efesaphoketha yiko kwenzakala la.
Yisakamuzi esihlala emzilikazi ward eTholojo umnumzana Alex Mlotshwa uwatshelwa ngumuzi uthi bazama ukuziphilisa loba bebhekane lohlupho lokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lokwakha izindlu ezintsha.
Hayi asilahlupho olunjani uhlupho esilalo kuphela yilolono lolu olwasivelelayo ukuthelwa ngumuzi ludubo olezincwadi zabantwana amasetifiketi izincwadi zonke ezaphelela ezindlini lezakhiwo lokuthi siyakhe izakhiwo yindawado ngethi ngawuthiwa siyaxhaswa khona sicela ukuthi sixhaswe khona. Hhayi okokuthenga siyathenga njengokuba vele siyathenga kuphela izinto. Izinto ziyakhwela ziyehle zikhwele ziyehle zikhwele ziyehle zikhwele ziyehle. Siyathenga ma siyabe kukhona siyabe sikudobhile. Siyathenga kuye emva kwesikhathi futhi sithole sithenge.
Kukhangelelwe ukuba idola leZimbabwe liza kuwa ngamandla ngokuya kwesikhathi ngenxa yokuxokozela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho oluza kwenziwa lonyaka. Abajaba lamabusiness atshiyeneyo bathi amabusiness abo alakho ukubhidlika ngenxa yedola leZimbabwe eliwa isisindo suku zonke. Kubika uTobias Mdzingwa.
Umunye wabatsha abakhulume lomsakazo weStudio 7 uWinnie Moyo uthi ziyanda indubo zabo ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe.
Ibhizinisi lami liyaxega, liyaxega ngenxa kwe-environment yethu esiyiyo. Kodwa mina ngilendlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo. Ngisebenzisa imali esiyibiza yona ukuthi yi-forex. I-forex leyi ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode istaff sami kumbe ngithengise lama-customa ami ngoba kusho ukuthi lamalanga ngabe ngitshintsha ama-price.
Omunye njalo osakhulayo uNdumiso Sibanda uthi bafisa ukuthi eleZimbabwe lisebenzise imali yakwelemelika.
Kuqakathekile ukuthi abantu abatsha amabhizinesi asakhulayo asebenzise imali engingathi ngesilungu estate ukuze babone ukukhula kwe-business labo ngoba kungasetshenziswa izinto. Inkinga ekhona ukuthi i-rate yehla yenyuke imihla namalanga, so kusuka kube nzima ukuthi noma kubonakale i-profit or kubonakale inqubo ye-business. So kusetshenziswa we-US dollar mbonani kungaba ngcono because kugarantiya i-stability.
Inkokheli yabatsha kubandla lemthwakazi Republic Party uMudenda Chilumbo uthi ibandla elibusayele ZANU-PF yilo elibisela muva abasakhulayo abakumabhizimusi.
I-economy yeZimbabwe i-economy elizwa imanga kuhle yabulawa yiZANU-PF. Akula business ehamba kuhle, wonke abantu they are hustling, even the formal sector is hustling. Akusela informal sector because the formal sector is now the informal. So tina esingakwenza khona apha yikwenza i-political action abantu laba baphuma embusweni ngokuphangisa.
U-Eric Gono okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change ulombono ofanayo.
Kuyazivenzela sobala ukuthi esileke ukhulumende and then abantwana beZimbabwe sebedubeke kakhulu ngenxa yabantu abazinika imisebenzi abangayigwalisiwe. Kulusizi kakhulu ukuthi basebenza ngokuzikhandla abasakhulayo kodwa imisebenzi yabo ibisele emuva namasela.
Kodwa u-Addington Mpofu unobhala obona ngokukhishwa kwemibiko kuhlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF kobulawayo uyawalandula amazwi kaGono loChilumbo.
Akusinto entsha, every time nxa siya kuma-elections the Americans or ama-Westerns they always do that. Siyabona bezama ukusabhothatha izinto zethu, beqalisa nge-currency, bebuye entweni zamagesi, bebuye nge-social media, bekhiphe besebenzise i-news zaphandle kwelizwe ukukhuluma into zabo ezingamanga. But ngithanda ukuthi these are just temporary economic hiccups okuzalungiswa yi-government elidwa ngubaba uMnangagwa.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho okunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ilizwe lifuna abakhokheli abazingcono ngezomnotho ovulekileyo, i-free market ngesilungu.
Ukuxegaxega womthombo weZimbabwe ngempela kuphazamisa osobhizinisi kukakhulu abontanga ngoba yasilelwa izimali zangaphandle njalo kabanandlela zokuzuza izikweleti emabhenki. Ngakho-ke kusobala ukuthi badinge eminye imithombo yemali ngaphandle kwelizwe, njalo nxa bethenga izimpahla kabenze ilima lokuhlanganisa izikhwama ukuze izinto zabo zingaduli. Ukubhidleka komnotho sokufuna uhulumende omutsha kodwa kungazuzwa nje abantu abazingcono ngezomnotho ovulekileyo esithi ngekhona ngesikhiwa i-free market, hatshi kungalungiseka.
Liwa isisindo ngamandla idola leZimbabwe ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe lizama ngamandla wonke ukuhlela indlela yokusetshenziswa okusemthethweni kwemali yakuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mdzingwa.
Siqhubeka lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singaphumi enkundleni likhumbule i-Live Talk. Siqhubeka ngodaba lwembadalo okumele ikhokhwe ngabafisa ukuncedisa ukhetho oluzayo. Yimi-ke lapha uMthembu Sithoba uKeith Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezimba.